Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingani livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo, kuthi abalikhulu lechumi lasikhombisa 117 babanjwa igciwane le coronavirus. Imingcele eZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka yonke edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Bekumele ngihambe mhla ka-10 December ngiyedlalela ikhisimusi ekhaya lomama wami ngemva kokuchiwa ngubaba ngo-July, but angisahambanga ngoba nga-testwa positive for corona last week.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana le council ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phosekane ngoba iningi lingasoze lenelise ukubhadala.
Ngoba indlela abenza ngayo vele kabazanga bayenza kuhle, besenza yini budget yabo maba beyenza kuma WhatsApp kobe kanti ke abantu abanivele yona ama WhatsApp lawo abanawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa odabuka esigabeni seMashonaland East obulewe iCOVID-19, kuthi abalikhulu elilechumi lantathu 113 babanjwa igciwane le-coronavirus izolo. Iningi lingele Harare okulabantu abangamachumi amabili lathoba minwembili 28 ababanjwe leli gciwane, kwalandela iBulawayo lamachumi amabili lane 21. Asebebulawe ligciwane leli elizweni jikelele solokhu laqhamuka sebengamakhulu amathathu lechumi lane 314. Idolobho leHarare yilo elilenani lababanjwa leli gciwane abaningi abedlula inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,544, kulandele kobulawayo okule nani eledlula inkulungwane ezintathu 3,038. Kodwa abagula lumkhuhlane elizweni lonke jikelele bayinkulungwane eyodwa lamakhulu aphezulu kwesikhombisa 1,716. Kunjalo nje imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela uqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Lanxa kubikwa kugcwele izimota ngakucele le-South Africa, abantu makhaza babikwa bebalutshwana. Okunye okungakubangela lokhu yikuthi uhulumende kakavumeli ukuthi amabhasi athwale abantu acaphe imingcele. Okunye njalo yikuthi iningi lithi imali ebhadalwa ukuthi umuntu ahlolwe aphiwe incwadi yokuthi kala gciwane le-coronavirus iningi, ngoba kwezinye indawo umuntu munye uhlawula amadola eMelika angamachumi ayisithupha $60. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru.
Ye, siyabona ukuthi kukhona okwenzakalayo, bafakelwa amabhani ngase-South African side e-Bed Bridge. Sebeya-checka sometimes, bayafona.
Manamba lawa ama doctor lawana bebuza ukuthi lo muntu u teste khona kubo yini kuma doctor khona, then u doctor enga confirm ukuthi hayi lo muntu ka testanga la, bafakele umuntu i temp se ban.
Ubona baningi yini abantu abahamba ekhaya ngalesi sikhathi njengeminyaka edluleyo?
Abekho baningi abantu njenganamhlanje kube kungela abantu nje eboda. I-congestion kade ikhona e-Bed Bridge, i-congestion yama-truck hayi yabantu abahambayo. So akula bantu abahambe, kuyenza as if ngu-June or something, akula bantu.
Selige lezwa yini abahambileyo ekhaya baphenduka ukuthi kuhambe kanjani ikakhulu eBotswana?
Ya kuhambeka lula ma ulama phepha awafunekayo. Kodwa sibona ukuthi ayi abantu bayasaba ukuhamba. Basaba ukuthi mhlawumbe bazothi basekhaya bazo kusithi fellow South Africans ama border siyafana. So abantu hesh bachaya ngovalo okokuthi sibona ukuthi bayasaba bayasikonsulta bebuza ukuthi kanti singahamba asoze sibe le problem yini yokuphenduka. So abantu bayasaba ukuhamba. Abahambileyo ngibona ukuthi bahamba kahle, baphenduka kahle, akukhaba neproblem.
Umnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudabalunye umkhuhlane we-COVID-19 ohlasele uZulu emhlabeni jikelele ukhanya usuvimbe inengi lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziyevakatshela ilizwe zibone izihlobo labangane ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Kulezo esezihlala kwele Bhilitane, inengi lazo lithi lonyaka kaliyi ekhaya. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngalesi sikhathi sokusele iviki ukuthi ikhefu lekhisimusi lifike, kuyabe sekuxokozela ezilindweni zendizamtshina abantu sebegada besiya ekhaya ukuyajabulela ikhisimusi khona. Kodwa lo nyaka kulo mgoqo ovimbileyo wona uligciwane le-coronavirus. Umnumzana K Mabaso ohlala eLeste eBhilitane uthi impilo ibinzima lo nyaka.
Umnyaka ka-2020 lo ubenzima kakhulu kithi lapha. Especially mina ngamvele mplan ukuthi nizahamba ekhaya, kodwa akusa angisaphumelelanga ngendaba ye-COVID. Angisakwazanga ukuthi ngihambe lami ngiyebona abazali. Isifiso besikhona kakhulu, hayi kodwa umnyaka lo vele kufana lokuthi vele siwususe nje ekhalendeni kuthiwe ubungekho. Ngoba usibuyisele emuva kakhulu manje usifake ezikweledeni ezinzima kakhulu lo mnyaka.
Umnumzana Jimens Pepper Nkomo ohlala edrobheni leSwindon. Kona njalo eBhilitane uhlezi ehamba ekhaya minyaka yonke kukhefu lekhisimusi, kodwa lo nyaka uthi kayindawo.
Ngenxa yalesi sifo esikhona umuntu uzoyidlalela khona lapha e-England. Kunzima kuhambeka i-COVID le iqeda abantu mani. Siyakhuleka mpela ukuthi abantu baphephe elokhuzeni lapha kulowo mkhuhlane lo, ngoba hey i-COVID is for real. Umuntu uyayidlala khona lapha ehluleka nje lokuthi kube lama-visitor kumbe kwathini. Thina singabantu sizijwayelele ukuthi kunje nje kube sesilungiselela ukuya ekhaya, ngale kuyehlatshwa inkomo kudliwe abantu bajabule.
UNkosazana Velile Moyo ohlala edrobheni le-Nottingham wabhutshelwa nguyise ngontulikazi ekhaya. Ubele sifiso sokuyakhulumisa unina ekhaya ngalinyanga, kodwa ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eselungiselela kugada kwathiwa ngeke aphume e-England.
Bekumele ngihambe mhlaka 10 December ngiyedlalela ikhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuchiwa ngubaba ngo-July, but angisahambanga ngoba ngathestwa positive for corona last week. Bekumele ngiye khalela umama, ngizwa ubuhlungu kakhulu, bengifisa ukuthi ngiyembamba umama wami izandla, ngisebuhlungwini kakhulu.
Iningi alisaye ekhaya kodwa lithumela imali kuzihlobo labangane ukuthi zisizakale zithenge ukudla ngekhisimusi. Umnumzana Keith Mokaritza wedorobheni le-Stoke-on-Trent ngomunye wabo.
Ngifisa ukuthi ndandanya ukufika ekhaya manje ngenxa yokuthi umsebenzi engisebenzayo bathi ungahamba uyele, manje akuyenzi ngoba umsebenzi uyajupheli. Njalo futhi le vaccine le ukuthi ihlatshwa abadala manje la kungani izinazankona ziyahlupha. So kungansenani ngithumezile imali ukuthi abadala labekwanise ukuthola imali. Ngithi happy Christmas, uNkulunkulu ebe nathi.
UNkosazana Plaxetus Juma weCambridge ufisela abazali bakhe ikhisimusi emnandi ngoba lo nyaka akayi ukuyababona eZimbabwe.
Bendisifisa sekuyadlala iChristmas ekhaya nabazali bami eZimbabwe, but sokwehlule ngendaba ye-COVID le khona. Sazi labantwana ngeke ngikhone ukutravela labantwana ngendaba yomkhuhlane lo khona. abazali bami bafisele ukuthi bangene eminyakeni omutsha bengabaphilileyo. Inkosi ibe labo kuze kube laphakade. Mina ngeke ngikhona ukudlala lani, lidlale kahle bazali bami.
Ukuphuma kwelebhilithane kumele umuntu aqale ayehlolwa ukuthi kala mkhuhlane we-COVID-19. Njalo isithupha sakhona siyabhadalelwa, sona esiyiso esibuzwa nxa ungena njalo kwele Zimbabwe. Ngakho-ke iningi likubone kwindleko enkulu, ikakhulu nxa ulemuli enkulu ohamba layo. Ukhanya lonyaka kuzihlobo labangane ikhisimusi iyabe iziqandela nje. Ngeke bebonane bebe ndawonye badle bagide kube mnandi ngendaba yalo mkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu iqoqisana le-council yedolobho lakobulawayo ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso esifika phose kumakhulu amane ekhulwini 372% ngoba iningi lingasozele nelise ukubhadala. Umthelo lo uvezwe ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube othi izakhamizi zizabhadala imali yazo yomthelo isithe xaxa kusukela ngenyanga kazibandlela ngomnyaka ozayo. Umnumzana Dube uthi imali le isetshenziswa yi-council kwindleko zayo zokuthi yethulele izakhamizi umlando wayo we-service delivery ngemfanelo. Imali le nge-supplementary budget yomnyaka wonalo njalo kukhangelelwe ukuthi ikhuphuke ngesilinganiso sokwedlula amakhulu amane ekhulwini 421% ngomnyaka ozayo. Lokhu kuzenzakala nxa ikhansili ingavunyelwa nguhulumende ukuthi isebenze. Okuningi ngalolu daba asibuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lonkosikazi Violet Nxumalo, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Ngoba indlela abenza ngayo vele kabazange bayenza kuhle, besenza yona i-budget yabo maba beyenza kuma WhatsApp. Kube kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abalawo ngendaba yokuthi idatha yona ukuthi bathenga idatha imali baya bengalayo. So imali eziqanjwa lapho kubana zizabhadalwa ngo-2021 izakhamizi vele soze ziyikwaniselewe imali ngoba kunje nje vele abantu izakhamizi kazila mali. So kuzabhadalwa ngayiphi imali ma kuthi abantu babhadale imali engaka?
Kukhona elizakwenza yini kumbe lakwenzayo ukuzama ukuthi imithelo le ingaqansi ngalolu hlobo?
Silendlela yokukhulumisana labo, lokho esikhulumisana labo siphezu kwalo lolu daba lokukhulumisana labo. Ngoba ma izindlu zikhuphuke ngaleli uhlobo izakhamizi kasoze zenelise ukubhadala. Ngiyathemba indlela yokubana bathathele abantu izindlu ikhansili ngoba ngeke sigoqe izandla nje sithule sithi lokhu kuyekelwe kunjalo. Sizabona ukuthi sibili ma bengaphenduli ngendlela ngoba zona izakhamizi ma singena phakathi nakwazo ziyatsho ukuthi kungangcono sithwalene amagwaliba singene emgwaqweni. Kodwa uhlupho yilolo esesiphakathi nakwalo ukuthi lokho kakusavumakali.
Sikhuluma nje abahlali bakobulawayo bavele baphila njani, bayenelisa yini ukubhadala indleko ezivele zikhona? Sibona ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 njalo abanye abasatholi inzuzo njengalokho ababekuthola.
Ukuthi nje njengoba sikhuluma ngazo zonke izindlu zivele zilezikweledi ezinye ezimangalisayo azilamazi ngezikweledi zonke ezikhona. Bese kukhulunywa nje sikuwenye imeeting nje enyade silayo nje njengabomama sikhuluma ukuthi kathe sikusiziholide yonale. Uzabona lozisa sekhiya esevalela abantu amagets abantu abenelisi ukubhadala. Sisesikhathini sonesi ese-COVID yonale akula muntu enelisayo ukuyenza okuncane nje khona ukuthi aziphilise ukuthi athole okuncane ukuthi aphilise imuli yakhe. Kunzima kakhulu phakathi komuzi la. Ngikhuluma nje zoni izisebenzi lokuhola kwakhona kunzima ngoba imali kayikho elizweni kwabasebenzayo. Abangasebenziyo baningi phakathi nakwakobulawayo lapho. Ma kukhulunywa ukugezana izandla
wona amanzi ukuthi ligeze ngamanzi running water ngakwakho emathepini. Yona isepha nale ukuthi wagezani ngesepha ngayikho yona isepha. Pho mase kuthiwa izindlu ziyakhuphuka, hayi ukhansi lukhanya uyalwa lezakhamizi okungasoze sigoqa izandla njengenhlanganiso ye-progressive. Ngizwe kuthiwa abekhansilini bebe ama-councillors abehambile ematobho ngapha asebenzise imali eningi kakhulu kubo 1 million something bezijabulisa nje phezu kobunzima obunje obubhekane lezakhamizi. Imigwaqo kayikho, imigwaqo nje lapha estaradeni ukuthi imota zihambe akula mgwaqo, ngoba sina sifuna izakhamizi zithole ama-service delivery ayenelelekisayo. Izakhamizi ziwayenelise, abazali bayehlule kubhadala izikulu fisi. Khathesi nje yona linyanga yona labazali yona leyizivuliwe kabayenelisanga ubhadala, baswele zona imali zokuthi babhadalele abantwana. Mase kukhutshulwa izindlu kangaka khathesi sisemkhathini somkhuhlane lowo, kunobunzima obunye obumangalisayo. But ngendlela ikhansili eyenza ngayo, hayi thina kasivumelani layo njengenhlanganiso ye-progressive.
Lo ngunkosikazi Violet Nxumalo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulotshekesha oleminyaka engamachumi amabili nambili obulewe ngabanye bakhe besegodini eShurugwi. UClemens Magwili ubikwa ubesemba ukungekho emthethweni igolide emgodini othiwa Wonder Mine, lapho okuqhamuke khona ingxabano labanye bakhe bamtshaya waze wabhubha. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lithi ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19, indlala lokungamanga kahle komnotho welizwe, inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla e-WFP ifake isicelo ngolwesine izolo kumazwe omhlaba esokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $204 million eyokuphathisa abantu abayizigidi ezine 4 million abalambayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Nami ngivukwa la mamhlezi ngivukwa ukuthi nenye mini sabe siloko esikhala sitilizwe lakithi abantu bayahlupheka, abantu kuyenzwa njani, abantu umgabo walimaziliswa. Kanti abantu nabo basuka esikweni, baphuma esikweni labo, basebephuma esintwini sakubo. Ngenye mini kuyafuneka ukuthi abantu babuyele emasisweni. Singabuyela emasisweni lasemasikweni ethu uNkulunkulu wasipha wona. Ngempela izulu lingana kakhulu, abantu bebesebeyilokhuza, bebesebephuma endlaleni. So kuyafuneka ukuthi ngenye mini masihlezi sibuyele kakhulu sibheke ukuthi kwalima la kuphi. Singabe siloko esikhala kwenanga nezano kanti kulalapha lathe salima la khona. Ngiyabonga ngumpofu indoda yakomadabe umhurutsi omkhulu. Amen. Yebo, yebo, ngoba ngenye mini futhi okunye ngempela singabe siloko esikhomba izano sithi hey izano, hey izano, kanti nabantu basuka emasikweni abo. So ukusuka emasikweni kuyayenza ukuthi abantu uNkulunkulu abajezise. Ubajezisa njani uNkulunkulu? Ubancitsha izulu. Engabancitsha izulu abantu abaselampilo. So ngicabanga ukuthi ngenye mina abantu bakithi nabo bamele bazibone bazinuka amakhwapha ukuthi kanti ilizwe lethu lilahleke kuphi. Sasuka lo mzilikazi ngapha kuleli lizwe laseSouth Africa. Umzilikazi wayengumuntu ophethe amasiko. So kufuna ukuthi abantu banjani nabo bake bakunake khonoko ukuthi ngenye imini yikho kungabe kusishayisa ngendlala singashaywa ukuthi izano yathatha yamosha nathi sabalekela okungokwethu saya ezintweni zabantu bemzini. Ngiyaxolisa ku-Studio 7 ngikuthi ikhona into engivukayo lapha noma ngizihlalele. Ngiyaxolisa kodwa kufanele ngifake ku-Studio 7 ukuze mhlawumbe umqondo wami ube banzi. So ngicela nje lingixolele ngokudlulisa mhlawumbe umzuzu lama sekendi phezulu. Ngixolele kodwa ke kuyangivuka ukuthi ngixoxe lani ukuze nabantu abanye bathole ukusizakala ukuthi mhlambe kulalapha esalahleka khona nathi.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha kathi yona i-Supreme Court yathi ukhuphe axotshe ama-MPs ayi-alliance yini kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini. Kanti manje why bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa idaba lalu-Congress yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga awe-alliance kulokuthi bayenze lokhu okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court ayizange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhuzi ama-councila lama-MPs awe-MDC alliance. Yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuzabuya sokubulala ukuthi into zihamba nje. Kanti manje yena ukhuphe ubhizi ngokubakhipha kanti ama-by-elections abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi. Kanti bayakwazi ukuthi bangenza ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi. Njalo yena ukhuphe ma engena ephalamenti kumele lobani abantu bakhe bona babasephalamenti bamelele apha ama-constituencies ngoba abantu vele ngaba bafuni bamele bani lo muntu ongiyabameleyo ku-constituency ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethile.
Sanumanani balaleli kwestudio nabasakazi. Ya kade sagcinana phinde sibuye futhi njalo ugatsheni lona ngela kwele South Africa. Yeyi ngiyibona ingozi ku-MDCT njengoba kuzayo nje ekhethweni. Ma kungenzeka umamkhupha adliwe uzobuya abe yi-vice president noma uzongena kuluphi uhlangothi-ke lapho noma uzovela retired hayi sengimdala-ke sengihlala phansi. Bese kuthi bona omonzoro ngomonzoro noma ngokomishi labo ma bengadliwa bazavuma yini ukuthi baqhubeke belidonga umamkhuphe ngoba kuye kwaba nexakaxaka lokuthi sokukhethiwe.
Salmonani balandeli bakaStudio 7 kunye nabasakazi lonke e-America okukakhumayo eJohannesburg kwelase-South Africa. Okokuqala ngegama elithi okwaseZimbabwe kuyayangisa. Okwakithi kuyayangisa kodwa kungenziwa ngabantu bakithi. Kusenziwa nje ngumbuso ozizwayo, umbuso ozitshelayo. Bahamba bethi bona ba-right, bona bathe. Kodwa manje kwamasosha khona nakwamapholisa balamba kodwa bayafihla abafuni ukuthi kuvele ebantwini. Kodwa kusala kuyavela sesikuzwile. Phinde sithi thina nawu manje idolobho alilama idolobho liyakho lithwele nzima abantu bahluphekile into yonke nje ifile kodwa lokho bona bayala bevuma besithi lizwe labo liright kanti kanti angeke ngani bantu basele kuzima ngokuzizwa kwenu. Hayi leli lizwe mani hayi kuyayangisa lokho esikuzwayo kuyayangisa kakhulu.
Awube kungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ugatsha olubona ngokuvumela ukusetshenziswa kwemithi kwele Melika olwe FDA soluvumeze inkampani elungisa imithi eyeModerna ukuthi iqalise ukupha uzulu ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Asemabili amajekiseni la lele Pfizer elivunyelwe ukuthi lisetshenziswe ngeviki edluleyo. Leli jekiseni njengele Pfizer lisebenza nxa umuntu engahlatshwa kabili phakathi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ligciwane leli lifike kunkulungwane phose ezine 3656 ngelanga linye. Umongameli Donald Trump usolwa ngabaningi ukuthi kenzi lutho ngalesi sikhathi. Kodwa njengokulandisa kuka Gibbs Dube o Studio 7, uTrump elokhu esithi ufuna ukugenqula impumela yokhetho.
Abalandeli bakaTrump abambalwa izolo bathethisane labakubandla lamademocrats edale lesenate kuhlolisiswa impumela yokhetho. Abasekela uTrump bethule amazwi aqatha emhlanganweni obuhlolisisa impumela yokhetho besithi bazavimba ama-electoral votes aveza ukuthi uBiden wanqoba kukhetho lolu. Kodwa abasekela ibandla lamademocrats bathi kubi okwenziwa libandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump ahlale esikhundleni sikamongameli loba enqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. Olandela okwenzakala eMelika, uMnumzana Busani Busontini uthi uTrump uzasuka esikhundleni.
Njalo senaze ukuthi eMelika kathi esiliphakathi kwenkinga ye-COVID-19, amanamba akhona ayakhwela kakhulu. Kodwa isimanga ukuthi uDonald Trump kabonakali ekhuluma ngayo i-COVID-19, kabonakali njalo esenza i-leadership.
Italele House of Representatives le Senate akhangelelwe ukuthi azahlangana mhla ka 6 zibandlela ahlolisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Ukhangelelwe ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka 20 zibandlela. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sinakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana le-council ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phose kane ngoba iningi lingasozele nelise ukubhadala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngevikezayo. Libe lempela sonto elichukela olivalelisayo nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ebulenjini ku www.voandebele.com.